Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 24 kumfufu 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli izindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla le-MDC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo wedalela eParliamente esokuthi amalunga e-MDC engenzi umsebenzi wokubuza abaphathi ntambo bakahulumende imibuzo.
Lelungelo sokuthi asichasisele ukuthi lomgoqo ufakileyo uthethe uphi umthetho.
Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo ngesikhathi umanisipala wakoBulawayo eqoqa ukuvalela abantu amanzi kwamalanga amathathu ngeviki.
Inkinga esinayo bantu bakithi ukuthi idemand lokho kuthiwa kufunakala kwamanzi izakhamizi zakoBulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu.
Uhlelo lwendaba zezijeziso zenotho ama-sanctions lamhlanje sikhangela umanyano we-European Union othi kawusoze wekethise izijeziso lezi ngoba kungakabi lenguquko kwezelungelo likazulu.
Nxa laba behluleka kabayehluleka ama-sanctions engekho. Ama-sanctions kakhijwe sibone ukuthi bayakwazi yini ukubusa ilizwe bayehluleka. Nxa bengakwazi ukubusa ama-sanctions engekho sesibakhipha kuma-next election.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Intatheli izindaba eyake yaba ngumhleli wephephandaba likahulumende ele The Sunday Mail uEdmund Kudzai usethule athi ibufakazi obutshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwasetshenziswa njani ukwethula impumelo engayisiyo yeqiniso. UKudzai wethule umfanekiso kamabonakude olesihloko esithi Excel Gate athi utshengisa ukuba umgcinisihlalo wezek unkosikazi Priscilla Chigumba waqamba amanga aze athi ugatsha lwakhe lwafakaza ukuzibonela amaphepha lempumelo athiwa ngama V11 awezindawo zokuvotela izinkulungwane ezilithumi i10,000. UKudzai uthi lokhu akungeke kwenzakala ngoba ama V11 angeke afika kugatsha lwezek kungela mvumo yomthethwandaba ngoba ayabe evalelwe emabhokisini. UKudzai wethule ubufakazi obuchiyeneyo athi bukhomba ukuthi kwaba lokuqilibezela kukhetho. Kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe, akulamthethwandaba ungamukela lolu daba nxa lungasiwa kwezomthetho ngoba indaba zokhetho zonke kumele zahlulelwe kungakedluli umnyaka owodwa.
Direct from Washington, the voice of America.
Ibandla le-MDC lithi lizahlanganisa amakhanda licubungule isinqumo esithethwe ngusomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mdenda esokuthi amalunga la engabuzi abaphathi ntambo bakahulumende kuleli dale imibuzo ngoba besithi uMongameli Mnangagwa kayisuye umholi welizwe. Kube lokuxokozela izolo ntambama kulandela lesi sinqumo amalunga e-MDC ezama ukusiphikisa okuhle kwamisa inhlelo zedale lePhalamende. Unkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo waleli bandla njalo engumkhokheli we-MDC edale lePhalamende utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi balakho ukukhweza emthethwandaba zonke izinqumo esezathathwa ngumnumzana Mudenda ezephula amalungelo abo.
Isinqumo lesi asifakileyo ngasitsho ukuthi sesizahlehlela emva ngoba thina sePhalamende sangeniswa nguZulu waseZimbabwe. ijike ezindile ezedlulileyo usithathele imrholo lokho esephalamente yena akwenzayo ufuna ukusethusela ukuthi senze okufunwa yibo okubulala ilizwe kodwa umthethandaba bathi bona bawubambile dingesi lakho liqiniso lobufakazi ukuthi lokho abakwenzayo akukho emthethweni yikho esizahamba nakho sisiyatshengisa umthethandaba kwenza ukuthi lo zulu naye abone ukuthi abantu laba abasebenza nabo izanu ngamaqiki akula mthetho othi wona omnika amandla lawo so esisiza kuyenza ukuthi sihlanganise amakhanda njengebandla bese sithatha indlela okumele ithathwe ngoba sonke siyazi ukuthi thina njengebandla le-NDC sifuna ukulandela umthetho laye sizamazisa futhi ukuthi umgoqo lo uthetheyo ungaphandle komthetho size kusizwe ngempendulo yakhe kumbuza sinika ngombuka sinike bese sikuhamba kuhlandla elilandelayo
kuyini okwenze wathi ibandla lakho lingasabuzi imbuzo bese kutheni
abameli bephelemende bebandla lethu bebefuna labo ukuthi babuze imbuzo ngoba lanhlalelanga le mbuzo waseqaqamba-ke sesithi yena akumele akungenzakala basebezama ukuthi babuzisise wala kodwa ukuthi ezokusuka khonapho akusabanga le nto eke yahambela phambili lokho kulokuphikisana ngokuthi silelungelo sokuthi asichasisele ukuthi lo mgoqo awufakileyo uwuthethe wuphi umthetho siyazi futhi ukuthi izanini futhi sisephalamende yathi yona bafuna ukuthi bafake umthetho ozabapha amandla ukuthi basixotshe ephalamende ngokuthi basihloniphe umongameli wabo owantshontshikhetho
liza kuthini ngalelo daba lizamnanza yini njengomongameli
njengebandla le-NDC sivela ku-Congress lapho esithuke khona izinqumo abalandeli bethu ukuthi unangagwa wasoze simnakele njengomongameli ngoba wantshontshe ukhetho njengabameli bephalamende akulamandla owokuthi siwujintshe lowo mgoqo thina unangagwa kasomongameli kithi njalo akukho obhale khona emthethweni ukuthi amabandla asephalamende aphikisa ibandla elibusayo kumele batshelwe ukuthi bakhulumeni ngaphi benzeni ngaphi akula mthetho njalo nxa-ke sithi thina singamabandla aphikisayo kanti manje sokusincedani njengoba sibaphikisa befaka imigoqo okutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi
abanye njalo bathi kusuka kungahambelani nxa lisithi umongameli mnangagwa kayisuye umholi welizwe bese libuza imibuzo kubaphathi ntambo kumbe lamukele okuvela kuye uhulumende kumbe kuye umongameli
lilungelo lethu njengabameli bephalamende ukuthi sibuze imibuzo kuma-ministers njalo ngoba thina sizivela ebantwini kumele sizebuza imibuzo esale siyiphiwe ngomzulu lokho ukuthi siyamukela izinto ezivela kumnangagwa umnangagwa kala khampani enganelisa ukuthi isukumise ilizwe laseZimbabwe uhulumende waseZimbabwe kalankampani lapho alungisa izinto ethengisa abesethatha imali leyo athi nedizuzulu hatshi imali esetshenziswa nguhulumende imali ebhatalwa nguzulu esithi ngeyemthelo ama-taxes abameli bephalamende balamalungelo akumele bawathole akuqali ngathi njengemandla le-NDC lokuthi sithole imiholo lokuthi kuthole izimota kwakuvele kukhona namhla kumangalisani nxa sokuthi sokuyithi ngoba sesiphikise uhulumende owephululungo loluntu
lo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo webandla le-MDC njalo ekhokhela leli bandla edale lephalamende ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ugatsha lwezomkhathi olwe-Meteorological Services luthi umkhathi uza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo. Lolu gatsha luthi kumele uzulu athathe amanyathelo okuzivikela kulesi sikhudumezi ngoba siyingozi. Umbiko owethulwe yilolu gatsha uthi ukuchisa kuzafika kusilinganiso se-40 degrees kwezinye indawo eziphakameyo ezifana le-Kariba, Binga, Victoria Falls, Chipinge le-Chiretsi ezizaba yizo eziza kuba lesikhudumezi esikhulu kodwa ilizwe lonke jikelele likhangelele ukuchisa. Isikhudumezi lesi siza umanisipala wakoBulawayo esithi usezavalela izakhamizi amanzi okwensuku ezintathu ngeviki ngoba esilela kakhulu emadamu. Uthi njalo uyehluleka ukupompa amanzi kuhle ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Councilor ka Ward 1 kuleli dolobho umnumzana Mlandu Ncube.
Inkinga esinayo bantu bakithi ukuthi i-demand lokho kuthiwa kufunakala kwamanzi izakhamizi zakoBulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu okungangokuthi sokukhulela amandla ethu okuwapampa siwalethe edorobheni. So kusokuyamele sizame uku-increase isibanga samanzi endaweni esizibiza sithi ngama-reservoirs lapho esipampa sihambise khona ukwenzela ukuthi sesinika izakhamizi. So ukuze senze njalo kuyabe kumele ngesikhathi sivalile kwezinye indawo impompi zethu zibe ziphele ku-reservoir yangkhona ukwenzela ukuthi ikhwele njalo inani lamanzi ethu ngale madamu elingani lehle kakhulu njengoba sisibona isomiso esilaso. Njalo isigaba kulamadamu ethu emathebeleni South indawo etshisayo okuthi ama-temperature isikhudumezi siyabe siphezulu so evaporation iyenzakala. So yikho ke sithe singani siyagavuna ukuthi abantu besebenzisana.
Likhangelela ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka kuze kube nini?
Esikhangeleyo ukuthi kuqhubeke size siyefika mhlawumbe phakathi kukaNovemba kusiya ekupheleni kwakho uNovemba. Kuzadiphenda ngokuthi umlimi uzabe sihawukele okunganani ngezo.
Ludaba lokusilela kwamanzi emadamu kuphela yini kumbe ukusilela kwamagetsi lakho kulomthelela omubi?
Actually, amanzi thina vele noma silawo emancane besingafisi ukuthi siwagavuni ezakhamizini ngoba avela azaevaporator. Kodwa osokusuka kuphangise kangako yikuselela kwamagetsi ngoba bayakhatha even nala amanye amalayini esithi ngama-dedicated lines sebewakhatha. So kusuka kube nzima ukuthi siwapompe abuye njalo kuya-affecta lokufa kwemithina yini. So amagetsi yiwo sibili ikhoze enkulu kakhulu kunakho konke.
Lilalo yini uhlelo olusobala lokwazisa uZulu ukuthi amanzi lizawavala kuleli lokishi ngelanga elinje, liwavale kuleliya ngelanga elinje?
Sifakile nje namhla besile press conference lapha besazisa khona izakhamizi through entertainment izindaba ukuthi sizavala kanje sesokuphapha sokufakiwe nje ebantwini.
Lo-ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukhansila kaWard 1 koBulawayo ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Abamanyano wamazwe weEurope oweEuropean Union bathi isikhalazo samazwe ezwekazi le-Afrika lenhlanganiso ezijiyeneyo sokuthi kwesulwe izijeziso zomnotho ezetheswa iningi lamalunga ebandla leZANU-PF ezikuhulumende weZimbabwe singeke samukelwa okwamanje ngoba kungakabi lenguquko kwezombusazwe lezokulondolozwa kwelungelo loluntu. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Umanyano wamazwe la uthi bazakhalalisisa kutsha umumo seZimbabwe ekuqaleni komnyaka ozayo bengakathathi isinqumo esitsha sokuthi besule izijeziso lezo kumbe bazengezelele. Ingcwethu yokwezomnotho lezomthetho esizalwane seZimbabwe ihlala eBhilitane. Umnumzana Lloyd Msipa uthi izijeziso zomnotho sezibulele ilizwe.
Sibhanishela indaba yokuthatha inhlabathi sokuthi kathe sesile opposition esisithi no ama-sanctions angakhitshwi because bafuna ukuthi ama-sanctions alimaze abantu. Abantu bangalimaza la ma-sanctions bazathini? Bazavukela ithi i-government.
Unkosazana Florence Nkomo olwela amalungelo oluntu esedorobheni lelizwe kavumelani lo Msipha.
Ama-sanctions akusiyo abulala abantu, akusiyo athumela ukuthi amaphoyisa abulala izakhamizi, babulala abantu abademonstrator bebonisa ukungaphatheki kwabo ngendlela i-government yeZANU-PF ephethe ngakhona abantu. No, bona indlela abaphethe ngayo abantu beZimbabwe okwenza ukuthi ama-sanctions ehlale elokhe khona.
Umnumzana Msipha uthi uhulumende weZimbabwe ngeke asuswe embusweni izijeziso zomnotho.
Nalawa behluleka, kabayehluleka ama-sanctions engekho. ama sanctions kakhijwe sibona ukuthi bayakwazi ukubusa ilizwe bayahluleka nxa bengakwazi ukubusa ama-sanctions engekho sesibakhipha kuma-next election.
Kulabanye abathi izijezo zomnotho kaziyekelwe ziqhubeka uhulumente osembusweni okwamanje aze asuke. Laba bagoqela umnumzana Philips Banda isizalwane sezimbabwe ehlala eBhelithane.
Xa litsheli ukuthi khona hamba uyelungisisa imoto yakho endaweni enje, imoto yakho ifeyile i-road test, hambe faka amathaya amatsha, hambe faka lokho, yiko kumele ukwenze. So nxa kuthiwa khona khuphanini ama-sanctions, ama-sanctions awezimbabwe awafakanga kwezimbabwe government. Ama-sanctions ezimbabwe afakelwa ama-individuals, abantu, kula mabizo abantu abafakwa ama-sanctions. Singatshelana amanga ukuthi kuthiwa khona ezimbabwe kula ama-sanctions, akula ama-sanctions ama-ezimbabwe.
Umnumzana Thamsanqa Jo, ingcwethu wecubungula ezombusazwe, ngomunye wabathi ama-sanctions asebhidlize eleZimbabwe.
Akusela sibhedlela ngenxa ama-sanctions. Isikolo akusela imfundo leyane esasiyazi kudala ngenxa yama-sanctions. Nxa ulesihlobo sakho esasuke ekhaya ngama-1990s, ungasitshela namhlanje ukuthi akusela NRZ leyane esasiyazi kumbe akusela CSC. Kubulawa esasithi kukontutu ziyathunqa. Namhlanje akusela ntutu ethunqayo. Konke lokhu kungenxa yama-sanctions.
Ujo uqhubeke ethi kungaze kufakwe bani ukuthi akhokhele leZimbabwe. Nxa izijezo zomnotho zingesulwanga akungeke kulunge lutho.
Ngazi uthathe u-Obama abalitshumi labo Merkel labo bani ubalethe eZimbabwe abasoze benze lutho as long as iZimbabwe ilama sanctions.
Uhulumende weBritane utshele Studio 7 ukuthi uzagcwayisisa kutsha udaba lweZimbabwe afakele imithetho emitsha ngemva kokuxexebuka walelo lizwe kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. IBritane ikhanelwe ukuphuma kumanyano ekupheleni kwenale inyanga. Imela Studio 7 eLondon, igama lami nguEzra Chisa.
Siyabonga Ezra Chisa sibanda khona ngapho eLondon. Kunjalo nje uhulumende usethule uluhlu lohlelo lwebandla lezanu PF olokufola kutshengiselwa phezu kwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zezanu PF ama-sanctions ngamazwe angentshonalanga oluzenziwa ngolwesihlanu. Ilanga langolwesihlanu lathiwa likhefu ukwenzela ukuthi abantu baphatheke ngobuningi kuhlelo lolu. Unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana utshele umsakazo we-ZBC ukuthi uhlelo lolu luzaqala ekuseni ngama-9 lapho edolobheni leHarare okuzabuthwana khona abantu besebefola belubhekise enkundleni ye-National Sports Stadium. Enkundleni le kuzakuba le micimbi etshiyeneyo egoqela inguqu, umdlalo wenguqu phakathi kwe-Dynamos le-Highlanders, kube njalo labahlabeleli abafana labo Ja Praiser. Umangwana uthi basalindele ukuzwa ukuthi abalandeli bebandla le-MDC lenkokheli yabo bazaphatheka na kulokhu umcimbi lo osolwa ngabanye. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi osomabhizimusi sebeqalile ukulungisela ibhizimusi lekhisimusi ngoba yikho okwande ukuthenga abantu abaningi. Umkhokheli wenhlanganiso we-Confederation of Zimbabwe Industries umnumzana Joseph Gunda uthi bakhangelele ibhizimusi elithe xaxa ngesikhathi sekhisimusi. Iphephandaba le-Daily News lithi sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwenhlanganiso yama-WOVET kulandela ukwehlukana kwembono yokuthi kukhulunyiswane na lo umongameli Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa. Iphephandaba le-News Day lithi izakhamizi zemazoe ezaxotshwa umnumzana Robert Mugabe esaphila ukwenzela ukuqhelisa ipulazi le-Gushungo Dairies sezisiya emthethandaba ngamunye ngamunye zifuna ukubuyiselwa endaweni yazo. namhlanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli bethu lisipha ke imbono yenu okusenhlizweni yenu lingakhohlwa ukuthi liyenelisa ukuthi lisiphe ke okusenhlizweni yenu kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318.
Bantu beStudio 7 linjani lonke kathi ngicela ukuboza likhetha banjani kathi likhetha banjani amalokuze nama message dalwavuli kodwa bathe singabalandeli beStudio 7 hayi man lingabe lengikhetha becha siyawuthanda lo msakazo kakhulu siyawuthanda mphela siyawuthanda thanda ukuphawula lo ngalugawule lo kathi vele ngicela ukubuza umdalana lo uyini uliNdebele ulishona ulitonga ulivendi ulinambiya uyini umhlobane bungumsili hhayi akulaNdebele linje so ngitsho hhayi mani ngitsho cha kulaNdebele linje kambe ngathi sinesikhathi mnangake gongoda abantu esenza kanje thumba abantu sakathi siwayithumba umkhulu wamanensi but kuyekuya ama-sanction akhitshwe nasithi phambili ngama-sanction vele eZimbabwe kufanele ama-sanction abahlale straight kusekusela bothi wenka kuze kuma ubugawule phansi khona vele abafaka ama-sanction kakhulu bekele ukuqambela i-MDC yamanga bethi i-MDC yiye elokhu zama-sanction i-MDC yakula ma-sanction wafakwayo anti ama-sanction bafaka ngokubona ukuthi bayephula amalungeni abantu ngiyabonga hayo bantu beStudio 7 linjani ntungambili nkomo keeps dube uChris Gandhi sedephambili ngohlelo phambili ngohlelo siyalibonga kakhulu ngokusipha indaba kungena lapha elilelekele khona siyalibonga kakhulu sithi phambili ngohlelo cela ukuphawula kancane nje ngokwenzakala ngaseZimbabwe hayi eZimbabwe mpela yaseZimbabwe sithole nzima shame sithole nzima kakhulu ngifuna ukuphawula ngalokho ukuthi kuthiwa abenkonzo labo ukuthi abamise ukhetho hayi thina straight lokho asikwamukeli lokho mphela lokho asikwamukeli thina into esingayifuniyo ukuthi umnangakho eqhubeke lokho ebusa 7 years le mnangakho lokho ezibusela phela kuyosekumbona kwesinye isikhathi ba sebemnikeza ithuba lokuthi azibusele eyalele esikhundleni njengomgabe hayi lokho asikusapoti lokho asikusapoti asikusapoti la kancane watshontsha ukhetho ezitshele ukuthi kwesinye isikhathi umkhono muzokwanisa but okwamanje simehlula uhamba amazwe lamazwe hamba ngeformashini edurayo so but abantwana beZimbabwe besidla imbuya ngoluthi ezibhedlela amanensi awakho abantu bafa imihla lamalanga hayi kunzima shem kunzima kakhulu ngibe sendithanda ukuphakula lalabo bathi kufunda izitshezo zenodo zikhutshwe yazi abantu kuzokhutshwa kanjani ngo-January kufa abantu ngo-2018 kufa abantu ngesikhathi sokhetho kodwa zonke lezi zinto abaziboni kunje amalungelo abantu ahlonitshwa abantu bathunje kusendle busuku konke lokhu akuhlonitshwa manje bazothi izijezo zenotho zikhutshwe kanjani thina sithi phambili ngezijezo zenotho vele la amazwe afakela iZimbabwe izijezo zenotho lingalaleli lokho kukhulunywa ngamanye amazwe lina phambili ngezijezo zenotho sithole nzima eZimbabwe bantu bakithi hayi ngiyabonga kakhulu ngithi phambili ngohlelo ukusipha indaba eziqakathekileyo kakhulu libe le mpilo ende
mina engucelayo ngicela basitshele ukuthi khona izijeziso lezo abakhala ngazo zimi njani basifundise asikwazi ukwenzela ukuthi nxa kungabe kuliqiniso lathi sibasekele ngoba uga iBritain ithi yafakela amalunga eZANU-PF ayifakelanga ikhandi so besicela ukuthi sibe kwazi ukuthi kathi izijeziso lezi thina zisihlukumeza njani
mina lami bantu baStudio 7 ngendlela kade ngibona ngakhona mina ngibone ngathi vele ngabe kuthiwa bona labo mnangagwa labo othamisa laba ngoba vele kuyabayehlulela kuyanto abayenzayo bayafana nje bonke ngabe kuthiwa bavumelana bethengise ilizwe leli laseZimbabwe leli bebethengisela abelungu ngoba abelungu ma bengabathenga nongabakho liphi ilizwe maybe angakwazi ukuphatha kahle izizathu zeZimbabwe ngcono kakhulu okudlula amaqembu lawo sanibonani bantu beStudio 7 lathi thina esikhalako kakhulu yoko nokuthi vele bangaze befise kanjani bona umnangagwa ukuthi bazane betshone begibela izindiza besenzani badlalisa isikhathi ngoba phela kuyafanana ngoba vele bebamosha leli lizwe njalo lama-sanctions la abakhala ngawo azakhithwa kanjani ngoba vele yibo abayenzayo la ma-chances ngoba babe vele beyenzela yena lo mgala angifike babamusha leli lizwe. So yona iZANU-P F uma ihlakaniphile njalo uma ifuna ukulungisa leli lizwe kayikhiphe yena uMnangagwa izame ukuthola omunye umuntu khonaphana kuZANU umuntu asemncane oseyintsha uyo ngakwazi ukuthi mhlawumbe amazwe aphetheya ngakwazi ukuba losizo but bekhiphe laba abantu abadala bonke banabamusha ilizwe.
Mina ngikhulumayo ngumthokozisi lapha eHaburuni eBotswana la. Siyadubeka abantu bakamlimo, siyadubeka sithwele nzima, sithwele nzima elizweni labantu lapha. Kathi sibavota sobaza sidudula, siyatshona sigcwele amagumbagumba sikanjiswe ekhaya. Izindaba zikaMnangagwa. Mina bengimcela uMnangagwa ukubana labo gawula ukubana bakhulumelane lochamisa. Kabakhulume lochamisa umfana olejwawu lemali. Eh, ngoba nxa bengakhulumanga lochamisa akula nto ezakuhamba eZimbabwe khonapho. Abantu sala sidubeka kuphela so. So akuncedisa ukuthi kuthiwe umuntu uyabusa. Ubusa bani? Abantu beza kufa baphele ezibhedlela kungalamanesi, kungalamadoktor. Siyahlala safa kuphela ezitolo kuyadula ibhondi la ngikhona basiprintela amaphepha abathi imali. Umthuli Ncube sezionele i-CV yakhe, sezionele umsebenzi kathesi. Iqhatshwa ngurhulumente lobuselo le-corruption. Ngelinye ilanga madoda, we will hold you accountable. Ngelinye ilanga madoda, lizathwala nzima. Ogawule bona abo bazabe sebegijima labo Joseph Chuma. Bazabe sebegijima sebethwele nzima sokuyibatha ibatha yona liyane eyenzakala ngesikhathi sikamgabe laphana. Manje kathesi siyalifaka phakathi lani boma imjuru siyalilandela futhi lingamasela. Uyathola umuntu esithi waphuma kuZANU-P F kodwa evele lisela wasitshontshe iZANU-P F ayizange imlandeli yemthathela. Wonke amaplans lawana ngikhona siyalilandela siwathathe lizalunga.
Yibo-ke abalaleli bethu abasithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kulamalunga edale lePhalamende aweMelika angawebandla lama-Republicans angene ngamandla kwenye indawo lapho kade kusethulelwa khona ikomiti yezemithetho ubufakazi kudaba lokuzama ukususa uMongameli Trump esihlalweni ngohlelo oluthiwa lona i-impeachment ngesilungu. Amalunga la angamachumi amabili lanhlanu angene kusakhiwo kade silamalunga ekomiti abalisa awamademocrats lawama-Republicans. Umongameli Trump yena ukhanya ube lolwazi lokungena kwamalunga la ngoba ubeke wethula imbono ekhomba lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter. Ya isikhathi isikhanya sesidliwe ngumango ye sesingehlukana kodwa singakehlukani ke sikhangeleke indaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla le-MDC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo wedale lePhalamende sokuthi amalunga e-MDC bengenzi umsebenzi wokubuza abaphathintambo bakahulumende imibuzo edale lePhalamende. Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje njalo uZulu kumele alimuke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.